Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhla ka 7 kumfumfu 2020 ngontungameli nkomo endabeni zekuseni lamhlanje kulo yedwa obulawe yi-COVID-19 kuleli izolo labalitshumi lasikhombisa ababanjwe lumkhuhlane.
Akulanto ezokuya kuphi. Iprocess le isuka from the Supreme Court. Supreme Court yakuma processes ezek.
Kulomamangala osekhweze amaphepha e-High Court ecela ukuthi ivimbe umkhokheli we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe labanye bakhe ukuba ngamalunga ePhalamende kulandela ukuxotshisa kwabo abameli be-MDC Alliance.
Sifuna ke uhulumende ke abajezise kabuhlungu abalayo ngokuthi phela yikho lapha abantu abathathelwa khona izimali.
Inhlanganiso yeZCTU ithi uhulumende kumele angenele ajezise osomabhizimusi abahuquluza uzulu. Umsekeli kaMongameli Trump uMnumzana Mike Pence lomsekeli kaMnumzana Biden unkosikazi Kamala Harris bazanqikilana kungxoxompikiswano namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulomuntu oyedwa obulawe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo labalitshumi lasikhombisa ababanjwe lumkhuhlane. Luthi njalo ofileyo lo ubehlala kobulawayo. Kulabalitshumi lasithupha njalo abatholakale sebesindile. Inani lasebehlaselwe yilumkhuhlane selokhu waqhamukayo likhwelela yakunkulungwane phose eziyisishiyangalombili 7,915 kuthi elalabo asebephephile lona likhwelela yakunkulungwane eziyisithupha ezilamakhulu phose amahlanu 6,440. Abalokhu begula bedlula inkulungwane eyodwa 1,246 kuthi asebefile bona sebengamakhulu amabili lamatshumi phose amathathu 229. I-Johns Hopkins University eMelika ithi emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula kancane isigidi 1,046,568 njalo wahlasela abedlula isigidi ezingamatshumi amathathu lanhlanu 35,643,796. Kulomuntu osekhweze amaphepha emthethwandaba we-High Court ecela ukuthi uvimbe umkhokheli we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe labanye bakhe ukuba ngamalunga edale lePhalamende kulandela ukuxotshisa kwabo abameli be-MDC Alliance. Umamangala uMnumzana Charles Madiwa uthi iMDC Alliance yiyo emele ikhethe abantu abazangena ezikhundleni ezijiywe ngamalunga ayo hathi iMDCT. Abamangalelweyo bagoqela yena uMakhuphe, umabhalane wePhalamende, umgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission Labanye abe MDCT asebesiba ngamalunga ePhalamende loMakhupe ababalisa ulwazi Sibanda. Usipho Makone, uMoli Ndlovu, uThamani Moyo, uGertrude Moyo, Pinel Denga, uChief Ndlovu, uNomalanga Khumalo, uTete Tshisoro Tshengwe, uYvonne Musarurwa, uKhaliphani Phukeni, uJanuary Sauke, uLindani Moyo, loMemory Munotshintshwa. Ibandla le-MDC Alliance lithi lanxa lingelasandla kwisicelo sikaMadiwa liya kusekela akwenzayo. Kodwa i-MDC ithi uMamangala udlala ngesikhathi njalo ithi kungekudala bazafungiswa nje babe ngamalunga ePhalamende agcweleyo. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli seMDCT uMnumzana Khaliphani Phukeni.
Hayi lo okhuluma ngayo uthuthwa uhambisa udokotela uKhuphe akulantwe ezokuya kuphi. Iprocess le isuka from a Supreme Court. Supreme Court yakuma processes ezek adlula wonke abafuna ukuobjecta baobjecta bathi bathumela 300,000 objections kube hlulile. So hayi lokho abasekuzama manje. So akulantwe esizoyenza la maphepha akhona siwatholanga. Hayi zinga ukuthi siwathole singadlasa isikhathi sifu.
Umamangala uthi yena umthetho uyephulwa lapha ngoba kufanele ukuthi kungeni omunye oyibandla elifanayo.
Ucabanga ukuthi namhlanje singabe sakhuluma yena le nto MDC Alliance MDCT? Anti into esizikhulumele ezi i-judgment iphuma mhla ka 31 March kuze kufike namhlanje kudala sadlula lapho. Basuka ba-challenge ekhothi, ikhothi yadila lakho lokho. Ivikele idlulileyo ibade bekhuluma ukuthi hayi sebelandela into zekhothi manje akusela MDC Alliance sebangabe MDCT bafuna ukuhamba beye ku-extraordinary congress yethu. Ukuthi ngempela sesiyohlalela into eyi-1 ilanga liphuma litshona.
UMnumzana Khaliphani Phukeni sikhulumeli se-MDCT. Ubexoxa loSthandekile Mhlanga weStudio 7. USthandekile uphinde waxoxa njalo lengcwethi kwezemithetho uMnumzana Matshobana Ncube.
Nginanzelela ukubana uThokozani Khuphe nguyena owaphiwa amandla okukhokhela i-MDCT nxa sikhangela isinqumo sedale lomthetho wandaba eliphezulu i-Supreme Court. Kutsho okusetshenziswayo yileso sinqumo ukuthi njoba eyinkokheli kabe nguye ongeniswa ePhalamende aba yi-official leader of i-opposition in Parliament. Kodwa ngokunanzelela kwami lokhu vele khona kulane lomthetho uThokozani abantu bamvotelanga, siyazi ukuthi wathola i-45,000 votes kuphela. Kusho ukuthi abantu beZimbabwe ngumuntu abangazange bamvume ukuthi angaba yinkokheli. Kodwa-ke ngokusebenza kwepolitika, hayi nanku siyambona usekhokhela.
Singabona bemisa yini uhlelo lokuthi Nkosazana Thokozani kuphela abanye bakhe beqalise ukusebenza idale lePhalamende udaba lolu lusacutshungulwa umthethwandaba.
I-Supreme Court eyakwenzayo yathatha amabandla iMDC Alliance leMDCT eyayikhokhelwa uMorgan Tsvangirai yakwenza kwaba yinto yinye. So nxa isinqumo leso esomthethwandaba ophezulu silokhe sikhona, angiboni kuleli nye idale elingavuma ukuthi singananzelelwa leso sinqumo uThokozani kuthweka kangangeni labanye bakhe, ngoba yibo phela abaphiwe ingqobe iSupreme Court lanxa uZulu nje lokho ebona kungayinto engaqondanga.
Siyabona njalo ukuthi kulodaba lolu ama recalls kodwa baqhubeka belokhu bevotelana njengoba sibona benqobile nje kukhetho lokudinga osodolobho. Uyaphetha ngani lokhu?
Asazi ukuthi kuza kwenzakalani. Kodwa nxa nginanzelela indulo xa kuzahamba kanje lo budlwangudlwangu sizabunanzelela busenzakala kuze kufike ukhetho luka-2023. Ukhetho lolo yilo elizaba ngumanqoba, ngoba lapho-ke abantu bazakwazi ukuthi bazikhethele ukuthi ngubani abafuna ukumlandela.
Umnumzana Machovana Ncube yingcweti kwezemithetho. Ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi uhulumende kumele athathe amanyathelo aqinileyo ajezise osomabhizimusi abahuquluza uzulu. iZCTU ithi amabhizimusi amanengi ala ukulandela isiqondiso sikahulumende esokuthi kumele aveze intengo ngedola leMelika leZimbabwe. Ithi njalo amanye amabhizimusi athengisela uZulu ngemali edlula kachana isilinganiso sedola lakuleli nxa liqathaniswa leMelika emkambo semthethweni. Iningi libikwa lisebenzisa isilinganiso somkambo wensitha. Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Japhet Moyo uthi lobu yibuhwaba lobusela obusegcekeni obumele bumiswe nguhulumende.
Siva lembiko ke ethi abamabhizimisi bayala ukunika abantu ichange eneleyo njengoba abanengi besazi nje ukuthi silama coins nxa uthenga ke ngemali yeMelika kufunakala ke i 50 cents ichinji awinikwa leyo 50 cents ubanjwa ngamandla ukuthi unganikwa kumbe ngamabondi nxa usuwanika lowa mabondi. I-exchange esetshenziswayo kayisiyo ke esemthethweni. Sithola njalo imbiko echo ethi abamabhizimisi ke kabasatsheniseli ke ukuthi basebenzisa exchange bani kuntengo okuyikho kusemthethweni. Nxa usuzitshayela wedwa ke inombolo uthola ukuthi i-exchange rate kayisiyo leyo eku-auction eyazakalayo. Abanenxa kuyikuthi ufuna ukubhadala nge-RTGS i-exchange rate ebakhona ifika kuma-120 kuma-130 yona isazakala ukuthi i-exchange rate ikuma-81. Sibe njalo lembiko yalaba ke abayala ke ukubhala ama-receipt kuyatshengisela ke kithi loku ukuthi hayi bayatshontshela ke abantu ngokokuqala. Okwesibili bangabe betshontshela yena uhulumende kundaba zomthelo.
Iwaphi pho amanyathelo elifuna athathwe nguhulumende?
Sifuna ke uhulumende ke abajezise kabuhlungu abalayo ngokuthi phela yikho lapha abantu abathathelwa khona izimali. Kwehlulani ke ukuthi abamabhizimisi bechazeke ukuthi isevisi ke kumbe iproduct ke imali engaka ngemali yangaphandle njalo imali engaka le mali ephakathi kwelizwe ukuze sibone phela ukuthi khona indleko zabo zimi njani nxa kulama cost abo ke abawafakayo kungaba e-transport lani kuyachasiseka. Okwenza befihle ukuthi bafuna ukutshontshela abantu, so sifuna uhulumende ananzelele ukuthi abantu ke bafuna ukuncedwa singathi ke i-protection.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU. Ukukhonona kwenhlanganiso le kuza ngesikhathi idola leZimbabwe selidlulise inyanga likhanya lizinzile nxa liqathaniswa leMelika. Umbiko owethulwe libhanga elikhulu izolo uthi idola leMelika elilodwa lilingana lamadola kuleli angamachumi ayisishiyangalombili lanye 1:81. So kulamaviki impela idola leZimbabwe lidlalela kulelo zinga. Kodwa emkambo wensitha idola leMelika elilodwa lilingana lamadola kuleli edlula ikhulu. Sibuze ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko ukuthi kuyini okwenza idola leZimbabwe lizinze kulezi nsuku emkambo osemthethweni.
kulento ezinike ezenzakalayo ezincedisa ukuthi kube le stability ngenxa yokuthi iCovid ikhona amaboda amane ngavaliwe ama import demands malutshwane so uzananzelela khona ukuthi imali ekhona nale encane yenelisa kwenza lokuhlanganisa njalo ngananzelela khona ukuthi iReserve Bank yavala irandom trading yeko cash obekuyi easy access yabantu ukuthi betrade ilocal currency bedinga iforeign currency kwenze kwabangani kuwabelwa into zeforeign currency kodwa siyakuthi asipheni isikhathi kuhle ngoba songamaviki ayisithupha ekule stability but asikunikeni isikhathi sikubone ukuthi kuyanga.
Abanye bayabuza shoko bathi idola kuzathiwa selizinzile njani yona intengo yezinto iqhubeka iqonga.
Masikhangele into ethiwa yi-Corporate Zimbabwe ngokwayo vele ilobugebengu loba ubungezwa obuthize. I-foreign currency bekuyi-excuse enkulu kibo ekukhwezeni ama-price. Kodwa amaviki ayisithupha la adlulileyo ale stability abe bavumela ukuplana. Kodwa ungakhangela kwesinye isandla uza kunanzelela ukuthi asiwonke amabhizimusi ayitholayo imali le evela ku-auction loba kumba bayibhida bayithole. So abanye baloko besiya emkambo omnyama njalo usithi besiya emkambo omnyama uza kunanzelela la kuthi amarate emkambo omnyama ayehlonakala kakhulu la ma-rates asiwathola ku-auction. Yikho uzananzelela ukubana abomabhizimusi abaningi balobungesi ngathi bungezwa ngoba ungakhangela amanye ama-prize aeZimbabwe ngama-prize athengiswa into ezithengiswa ama-US dollars ibe le-inflation ngoba ungathi ukhwelile nge-RTGS oyiZimbabwe dollar kuyakhwela njalo ange-US dollar. Ungananzelela ukuthi kulesinkwa ebesesithenga nge-70 cents kwesinye isikhathi kanti sesingamadola uzibuze kuyini okukhwelileyo nge-US dollar ngokwalo. Ezinye izinto obuzithenga ngamadola sezingamadola 50 ngama-US dollar. Uzitshela ukuthi i-inflation ye-US dollar siyithatha ngaphi thina eZimbabwe.
Umnumzana Reji Shoko ucubungula ezenotho. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZimu Live ithi abalobi bakwele Bilitane bathi icala eletheswa umlobi wakuleli uTsisi Dangarembwa elokutshengisela ngaphandle komthetho kumele lesulwe. Inyo Zimbabwe yona ibika ukuba ibandla le-MDC lithi kalisoze livumele amalunga e-MDC Alliance ukuncintisa emhlanganweni walo we-Congress. So kuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salunani basakazi we-Studio 7, siyaluthanda uhlelo lwenu lolu basakazi we-Studio 7, njani kuphila? Hayi, mina ngiziphilele. Ngamafitshane ngathi yeyi lolu daba lolu olukwenziwa yihulumende yakithi eZimbabwe lekalulunganga kade bayesabani ama-by election. Bona abantu begcwele iganga lonke bebutheni bayesabani, i-ZANU PF layo sisesaba ukudliwa mani. Njalo vele siyakwazi i-ZANU PF ngaze ngadibana le-MDC Alliance vele ngekubona umdlalo vele. Njalo futhi okunye ukuthi ababalisi owawakhona umbalisi ongaholisa imali elingalo mfano weLuisimbuzi iqiniso aleli lizwe selifile kakhulu mani, asikwazi ukuthi siyaphephela ngaphi. Sesibotshwe izinyawo lezandla besithi wonke abalandeli be-MDC Alliance kasibambana neni ngo-2023 sikhipheni laba bantu laba basike siphume eGibhide singene eKenani. Njalo ngisithi kulaba abakhokheli be-MD Alliance bambana nani madoda, libambane kwefu 2023 libambene, siyalibheka we're rallying behind you singama-supporters enu asililahli. Khuluma kunje ngikhuluma nisebutswana, siyahawula ngapha. Yabonga basakazi wethu, Studio 7 lihlale linjalo.
Salbonan, Salbanan, Exingwe. Ay, yimi lona engabuzayo ukuthi lapha ngo studio 7 yini na. Ngise Zimbabwe. Ake singcoli kwanisa ngicela ndimpendule lithayipu zengkhulumo. Ezengkhulume lami. Wabe angakwazi lekithi studio 7 kube ngeyi station. Kade ngicela ngikubuza ukuthi studio 7 yini na, studio 7 Voice of America. Ngicela ngisizwe ku radio but yade ngifuna ukubuza.
Lalele sizohlungana elikhuluma egugura wondo. Sasifunda enxeya lomuntu oshileyo eZimbabwe lo. Kathesi nje lesithupha sathwala nzima kuze sibuhlungaza isithupho ngasosuswele enxeya lomuntu oshileyo. Ubaba bethwaye lisotsha khona ngapha eZimbabwe la bebahlukuluza. Angazi lokuthi wayangaphi, ngicela indingise bakithi mayesaphila. Hayi ungabe bemazi lo ayelisotsha khona ngapha eZimbabwe bababe bechayo lapha belisotsha esesigrupini kankomo mayisizwa. Ma uthi uyaphila ngicela indingise bakithi, ma uthi ukhona omaziyo uLifeti Ncube, ma uthi usaphila ngicela ingazise lami sifisa ukumbona ilokho ngobaba wethu. Sicela ubamazi malweke saphila uma sezithwa nyama ro 96. Ma uthi usaphila uLifeti Ncube kibo wayesuye enkaya ezenka. Abafowabo abo kungoJabu Mangena loFiso Mangena. Cela isidingise mayesaphila lobaba sicela isibabu la sibe mwazi ngoba sinso sazalwa zothwa baba ngwezibana elisotsha khona ngapha la bebesiyula impilo namanje asimazi ngamehlo. Ma uthi usaphila sicela isidingise uLifeti Ncube.
Salibonani kustudio 7 ngiyalibingelela nje lonke isihlobo zikaNkulunkulu. Siyabonga bakithi, sibonga kakhulu ukuzwa izindaba ezinhle kangaka ngohlelo lolu elisilethela lona abantu benkosi. Siyabonga mpela okhulumayo uMthokozisi. Ngikhuluma nje ngilapha eGoli. Ngiyabonga kakhulu mpela, ngijabula. Ngiyabonga
njengabasekeli be-Studio 7, sanibingelela sports bonga uhlelo zenizenzayo. Mina indaba engikhuluma ngayo yile yokugejwa kwabantu amathamba ombhuqazo ye-ground. Last year kwaba le commission yabuye azosibiza sahlangana ukuthi izabe iphenduke izokhuluma lati. Kodwa sokuthushwa ngokuthi azogejwa amangcwaba bengakaphenduki uzokhuluma lati. Mina ngumama owahlukumezeka owasila esikhaleni senarity ku-ground. Namanje umntanami ubona ama-specs owafakwa ele 2 weeks esele. Inzuzo ubuhlungu kakhulu indaba yeku-ground leyo okukhulunywa ngayo. Mina ngakuyithatha lula nje, efuna ukwenza amaNdebele abantu abangacabangiyo, ufuna ukwenza noma yini empilweni yakhe.
Kanti njani bantu abadala, sithi sibonga umsakazo wenu. Sathi lathi ekuseni singaphuma emaredweni lapha sikhulume indaba le yama-sanitizer le bakithi iyasihlupha ngapha emathebhelelenti. Sithi sicela lisincedise lo hulumende songathi angangenela hayi ngokubi.
Abalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele, iHuman Rights Watch, sisole indlela abantu ababulawa ngomkhuhlane wengqondo abaphathwa ngayo ezwekazi le-Afrika. Ukutshengisela ngokuthula kwalabo abaphikisa umbuso kamongameli weleBelarus kuyaqhubeka lanxa nje bekhala ngokuhlukuluzwa ngendlela ezijiyeneyo nguhulumente. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Namuhla umsekeli kaMongameli Donald Trump umnumzana Mike Pence lo msekeli kaMnumzana Joe Biden unkosikazi Kamala Harris bazanqikilana kunxoxo mpikiswano efana laleyo eqhutshwe nguTrump lo Biden kunsukwana ezedluleyo. Ababili laba bakhangelelwe ukuchukana phezu kwendaba eziphatha umnotho welizwe, umkhuhlane we-COVID-19 lokunye okuchiyeneyo. Inkulumo mpikiswano kaBiden loTrump yachiya uzulu ekhuza umhlola ngenxa yokufuthelana okwakukhona phakathi kwabo. Le ekaPence lonkosikazi Harris iza ngesikhathi uTrump ehlaselwe ngomkhuhlane we-COVID-19. UTrump uphume esibhedlela kuthange lanxa nje engakapholisisi. Lanxa kunjalo uthi uzabatheka kunxoxompikiswano yakhe yesibili loBiden ngeviki ezayo. Uthe phuma esibhedlela uTrump watshela abantu ukuthi bengabowesaba umkhuhlane we-COVID-19. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika, umnumzana Tim Moringayi.
Igciwane leli le-COVID selihluphe umhlaba wonke jikelele, not just i-America, but ngiyabona lapha e-America khanya ngathiwa bayazama ukubuya lama-vaccines. Ngibona i-company ethiwa Regeneron ekuthiwa yona umnumzana Trump ulama-shares, sebezama ama-test kuyo. Ngibona yena ephuma esibhedlela umnumzana Trump kungela ncedo ngoba bathi igciwane leli ele-COVID lithala 7 to 10 days where you are contagious. So lapha esephuma khona esibhedlela sibona sokule 29 days ukuthi lukhetho lwe-election lube khona. So yikho akuqakathekisa yena instead of ukuphila kahle le-health yakhe. Ngibona abantu ababe khona aba-infected, sibona lo speaker wakhe uspokesperson uKellyanne McEnany laye selale igciwane leli le-COVID. Ngiyabona mina amadokotela akhuluma esithi yena babona ngathiwa laye umongameli welizwe uTrump ulama side effects njenge-pneumonia okumele ahlale khatshana labantu ngoba lokhu eku-contagious stage.
Uthi uTrump abantu bengabowesaba lomkhuhlane kumele beqhubeke ngempilo zabo. Uthini ngalokho?
Yena ukukhuluma kwakhe ukuthi abantu bengasabi ukuqhubeka lempilo zabo, I think into is very aspirational but engela scientific backing ngoba okwakathesi asikwazi ukuthi igciwane leli how bad is it, ama effect angkhona anjani. Ngibale enye ireport isithi umntwana wakhe uDon Jr. is worried ngoba ubaba wakhe ubese Twitter izinto ezingazwakaliyo ku-Twitter. So ukuphuma kwakhe umongameli esibhedlela angiboni esehamba on campaign okwakathesi in the next week or 2 weeks ngoba yena uyabe sethelela abanye around him.
Umnumzana Tim Moringayi isizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kulo yedwa obulawe yi-COVID-19 kuleli izolo labalitshumi lasikhombisa ababanjwe lumkhuhlane. Kulo mamangala osekhweze amaphepha e-High Court ecela ukuthi ivimbe umkhokheli we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe labanye bakhe ukuba ngamalunga ePhalamende kulandela ukuxotshisa kwabo abameli be-MDC Alliance. inhlanganiso yeZCTU ithi uhulumende kumele angenele ajezise osomabhizimusi abahuquluza uzulu. Umsekeli kamongameli weMelika umnumzana Mike Pence lomsekeli kamnumzana Biden unkosikazi Kamala Harris bazanqikilana kungxoxompikiswano namuhla. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo ngontungameli Nkomo.